Ja, nee, das ist viel. Ich habe
kungani sekusiba lethemba elokuthi kungaba lokuzwisisana ngemva kokuthi kube leviki yonke kungaliwa kukhulunyiswane kwabonakala ukuthi hhayi okuke kumise into kwesikhatshana. Libona ngani okunye okungaphathisa yikuyini ngemva kwalokho?
Hhayi, izrayeli ayifuni ukuthi ngiyitshele ngoba yona ngifuna ukuthi iqede ihamasi yonke. Ifuna ukuthi iqede ihamasi yonke, so kulokuthi ikhulume nani ibonisane ukuthi ihamasi ingabusa njani ipalestine.
Ngalokho esikubonayo manje kuzaphetha njani ngenxa kunje?
Hayi, into efunakalayo kuphela ukuthi aluka amanye amazwe kaphomba ukuthula nje siba ngama-hypocrite. Lokhu bona ababoni ngani kulungile lokho kwenzakala ePalestine ukuthi i-Israel ilise ihamasi ukuthi kube lokuthula, but at the end of the day abantu abafayo ngama-civilian. So into efunakalayo ukuthi either i-Palestine ilisele kuyilizwe elinjani elikwanileyo kube i-Palestine, kumbe yena le yavunyelwana kwi-United Nations i-two-party state ukuthi kuyaye kule-Palestine le-Israel zonke zibusa kule lizwe lilodwa.